Kungaba yinto enhle okumangalisayo nxa kuyikuthi ke inhlanganiso yezimtha lokho esikubalayo kuyinto abazayilandela ngoba esikhathini esidlulileyo sike sabona imbiko ethize abadivelela kibo kuthi ekugcwaliseni lokho abakukhulumile sibone engani kuba nzima kumbe sibona bebuyela emuva sesibona ezinye inhlanganiso zisithi kabasebenzeki labo kakuhle singazi ukuthi ke lokhu esikubalayo kungaba liqiniso elingakanani.
Inkulumo elizenze lohulumende ngeviki edluleyo umayelana ngeholo aziphumanga lalutho likhangelela ukuhlangana nini njalo?
Sesizwe imbiko ethi uhulumende kumbe umqhatshi seqhubekele phambili wabhadala imali othi uyayikwanisa loba kungasomali evunyelweneyo esikhathini esiningi zisebenza ngazake zale imali ebuyayo loba kungasiyo mali esiyabe siyinegoshethile. Esikukhangeleleyo ukuthi nxa kuyikuthi izisebenzi zizaqhubekela phambili zifaka singathi ipressure kumqhatshi, ingxenye inkulumo zingavu selelwa loba nini. Asikwazi okwamanje ukuthi bayabuthana nini laba bantu ukuze beqhubekele phambili ngama-negotiations ehlulekileyo ukuphutshisa ke okade bekukhuluma. Akula muntu okwamanje owaziyo ukuthi ama-negotiations lawa ke angaphutshisanga ke indaba kade bezikhuluma azaqhubekela phambili nini. Okwamanje akula muntu ongasitshela ngakho. Sikwazi ukuthi umqhatshi siseqhubekele phambili wathi loba inhlanganiso ezikhokhela ke ababalisi zalile seqhubekele phambili ke umqhatshi wafaka imali nale eholweni ingxenye nje bazayi bayiholile kupheleni kwenyanga ledlulileyo kumbe bazayihola kulinyanga ebuyayo njengoba behola ngeziqamu ngeziqamu. Kusobala ukuthi umqhatshi uyenza akufunayo ngokuthi phela nxa kukuthi behlulele kodwa umqhatshi qhubekela phambili afake ayifunayo. Singathi kudelela ke kumbe u-undermine ngesilungu ama-processes e-collective bargaining.